Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha eMasalve izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokhu mangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa, njalo isidumbu asiseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike 1,978 belegciwane le-coronavirus, labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,582, labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UChingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esestokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
UChingono umise phambi komthethwandaba wedale likamantshi uLazim Ncube weHarare esethethwa icala lokuqamba amanga ngemva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, when Hopewell Chingono appeared for the first time the match is booked on Saturday, the 9th of January.
UChingono emiswa phambi kwedale lomthethwandaba ngomgqibelo. Sasingavumelananga lokubotshwa kwakhe ngoba wabotshwa ngomthetho ongekhoyo. Umthetho abamthonisa ngawo wakhitshwa lidale le-Constitutional Court ngo-2014. Kawukho lomthetho, yikho esikutshele idale.
And that's the argument that was presented before the court.
Umchuchisi uNkosazana Nancy Chandakaona yena uphendule esithi umthetho lo wakhitshwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hathi esalotshwa ngo-2013. Ngakho-ke uthi kusemthethweni ukubotshwa kukaChingono. Kodwa uNkomo uthe imithetho yonke yakhitshwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusekelo esisha esabekwa ngo 2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala. Unkomo uthe ukuhlukunyezwa kukaChingono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezinga laphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe luba ukubulala umuntu.
He is not a D-class prisoner. We wouldn't want to get into
Gala gala elikhulu azifuna ukukhuluma ngendlela abenza ngayo kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajele.
Unkomo ubeke isicelo phambi kukaMantshi lokuba uChingono ehlukanise lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaChingono kusasa. Kuthi ummeli wezengeza West uMnumzana Jobskhala othi sayicala elifana likaChingono umise umthethandaba nguMantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala. Iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi uSikhala uhlukumezela ukuba waba lesibini sokufuna ukumela uChingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo.
Sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo. Sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uChingono. Idale lithi lizazizisa ngodaba lolu
kusasa.
UChingono lweSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga izithuba munwe munye yokuzalwa obelisemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipolisa. Kodwa isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonyathi wethule umbiko othi lumntwana akabulawanga uyaphila okwenza amapolisa agcine sebopha uChingono lweSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esaziswa ngokubotshwa kwakhe namhlanje laye sethiswa icala elifana lababili laba. UMayeri ukhangele ukumiswa phambi komthethandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye zakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda. Lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi seBulilima esigabeni seMathebeleland South uMnumzana Solani nje eMnyama Moyo.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngaze likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengaliyana kakhulu ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku. Izulu liyana, khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo. Izulu liyana, imifula igcwele, amachibi agcina kudala ngabo 79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi, imisenyi ayisivuke phansi. Izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile. Ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzwe ukuthi ilanga lezulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani khonoko okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala?
Babu Gandhi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngayo ugajopho longo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthe yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi kona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msinya khona baba Gandhi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma ukuthi halo nyaka zatsha amabele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kuthi akusoze kwavuka tshaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu
umnumzana Solani nje emnyama moyo yisakhamuzi sebulilima siphinde saxoxa lo councilor wedede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba
izulu liyanamnumzana okwamaqiniso sukuzonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu bakwanisa ukuvuna yibo labana abafake imikulu abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu langona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe lokhu sokusibayelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa bayalingasebenzisanga khonoko
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho awusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona
ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona edede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hhayi ukuhlakula abasahlakuli sebenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakhathesi izakhamizi zesigaba lesi esesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hhayi izulu kubantu balungiselele ukulima hhayi izulu eli-right ukuna because ngesikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khonaoku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kuthukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyiwe zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane
lo bekungukhansila wedede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Torima ibandla lamademokrasi ngapha kwele Melika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni umongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo
lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe lweMelika unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale le-House of Representatives ukhangelelwe ukuthi uzacela umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale le-House of Representatives lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe labanye abakubandla ama Republicans bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edalele Congress eWashington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani umnumzana Joseph Biden usanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi uzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu belimelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump sephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi benza kahle abafuna ukuthesisa uTrump.
Sephumbula kanje nengqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume ngangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidili yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta laleyo support uzoqala ukuyiluza.
Umnumzana Bhanda Moyo ohlala kumnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli. Sibona umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulalisa abanye abantu bona babayi-4 kube baphelele khona baba. Sibe sesibona futhi ke icala lelele lenzwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
Umzala Hloniphane Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle okungekho ukuthi kukhona ukuqilwa nokudlela bezelo kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kuyite Africa manje kulusizi mase sikubona bekwenza lakhona lepheshe ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
Umzala Alex Nyati uthi kuyangisa ukwenziwe nguTrump.
Kuyamangisa ukwenzeka e-America. Ilizwe lethu lithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi. Asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sezayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa umnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela ukwenziwa nguTrump.
Into eyenzakale e-America i-right. Mina kangiso into e-right. UTrump naye ulwela lokhu akulwelayo. Ulwela ukubusa. Ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamademokhrasi.
So labantu bambalwa asebotshiwe ngamapolisa besethiswa amacala okungena eCongress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale leSenate leHouse of Representatives lokwenza udlakela. Yimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGift Stube.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yeMelika yaba umdlalo wegolufu eyeProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane lomongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe-2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe kula abantu abalishumi abancintisana lomongameli uWerry Msezeni osele minyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELSA Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa beli-coronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe belegciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Izikondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegciwane leli. Abalwela amalungelo kazulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uzulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association inakora uthi ungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanko ama-cases akhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethe inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufa kwamapholisa kuthwala imbhobho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini. Ama-cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyabulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kutsho ukuthi ngabantu ababehlisa amathuba labo ukuthi ngxenye baphile nxa bethole izikhathana okuncane ukuthi bathengise ngxenye. Kodwa siloke sisagqugquzela uhulumeni ukuthi ngabe uyakhangela umthetho lwawobekileyo ukuthi abantu basebenze kakhulu abalama licenses le mkambo le evalelwe phakathi ngoba singadeployed nama market badges abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ngokuthi balandele izinqumo lezi. Silamandla ukuthi sikwenze khona njengenhlanhla ezivunyela abantu abazisebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyakenye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross-border trader. Abantu engathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasichayiwe ezama-vendors khathi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bayakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithe ncincincincinci. Kodwa thina njengama-cross-border traders ngibona nje kuyafana and okwazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphonisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bheki Impilo Moyo omunye wabasakhulayo uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma ubani nje engenancwadi uyangena ethawuni e-Johannesburg abhotela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapholisa la maye ukuthi akutholile emgwaqweni lapho bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. Abasaqakathekisi umthetho we-lockdown oyiwona adofakiwe. Noma bengaze ukubamba ungagqokanga kahle imaski bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dalubuhle Sibanda wesakhamuzi sakobulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela okwenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekuthisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown ukwenzela ukuthi bekunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okube lelanga lapho kutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqetshi bomdlalo wenguqu asebesebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalo nyaka bazabulawa yindlala njengalokho kwenzakala enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kwele Zimbabwe.
Ibhora lavalwa, amakhothisi aphila ngebhora kwale muli, kumele bethengele abantwana ukudla, besicela nje o-businessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngama-food hampers ngoba kunzima. Sesiphelelwe, sesithembile ukuthi lo nyaka kuzaba lo mehluko. Ibhola lezavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaqeqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okutshiyeneyo edolobheni lakobulawayo manje kulezi nsuku akanye nelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaveti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zazithi amibe after 21 days sesibuyele emaground but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza especially kwakule other things that we suppose ukuzilungilungisa. Sitha ama final touches njengeteam eqala ukungena udivision 1 but asakukwanisanga khonokwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because basebezimisela ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama club amakhulu, but waba frustrated kakhulu kathi ekugcineni oqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingazivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala as long sonke siyabe sisafe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa kodwa leyo mali iphume kanye kuphela, njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane lo nyaka. Inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhambahamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Sengakehlukani esikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilalo.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.